Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichana njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 30 kumpandula 2018 ngutungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
umsebenzi lo uqalisile usekuqaliseni abantu baba hlungu kakhulu amanxeba akhona kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokho.
Ifilimu yeGugurawundi ethulwe kobulawayo izolo ichiye abantu abaningi behlengezela inyembezi njalo besithi loludaba kumele lulungisiswe ukuze kwelatshwe amanxeba alokhu ebhibhidla. Sile ngxoxo njalo lomqoqi wali filimu omnumzana Zenzele Ndebele. Kwezemidlalo abalandeli veqembu leDynamo sibawisa ezimathonsi ngeqembu labo elilakho ukugunyolwa kusigaba sePremier Soccer League lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ifilimu emayelana ngombhuqazwe weGugurawundi ethulwe kobulawayo izolo ichiye abantu abaningi behlengezela inyembezi lapho besizwa ucuku olwalusenziwa ngamasotsha kamnumzana Robert Mugabe kanye lamadistensi ebantwini. Bathi loludaba kumele lulungisiswe ukuze kwelatshwe amanxeba alokhu ebhibhidla. Kubika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku.
Ababone ifilimu leyi izolo bagoqela uZulu jikelele abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo abameli benhlanganiso ezizimeleyo kanye labe commission abona ngokuxolelana elizweni iNational Peace and Reconciliation Commission. Ifilimu le iqoqwe intatheli zindaba yakobulawayo elodumo umnumzana Zenzele Ndebele phansi kwesihloko esithi Gugurawundi Genocide 36 years later. Ifilimu leli lichiye abanye behlengezela inyembezi lapho besizwa abantu bekhuluma ngokwabehlelayo iningi belikhala ngokuthi lalithwaliswe nzima ngamasotsha kamnumzana Robert Mugabe awe 5 Brigade kanye lamadistensi. Omunye owesifazana okuli filimu ongathandanga ukubethwa ngegama uvezwe ukuthi wachithekelwa ngumendo umyeni wakhe wamshiya ngoba wayehlala ebanjwa iganyavu ngamadistensi enyangalinde. Omunye njalo obethwe kuphela ngesibongo uJiani uveze ukuthi ungomunye wabantu ababegcine enkambeni yeBhalakwe ngamasotsha kaMgabe lapho okwabulawa amakhulu abantu bajikelwa emgodini. UJiani uthe amadoda ayechiswa amaphambili ngamaCIO besetheswa icala lokugcina amadistance abanye bahle befe. Omunye njalo owesilisa uNdlovu uveze ukuthi yena waqunywa indebe yomlomo wangaphansi kanye lendlebe yi-5th Brigade wachaywa waqaleka amasotsha asebamba umkakhe iganyavu kanye lodade wabo. Lezi ngezinye zezehlakalo ezikufilimu leli ezichiye uZulu edanile kanti abanye bethukuthele besithi udaba lweGugurawundi kumele lulungiswe. Induna uFelix Nhlanhla yamangwe Khayisa Ndiweni uncome ifilimu leli wakhuthaza njalo amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission ukuthi alubambe kuhle udaba lolu ngoba abantu abaningi lokhu befuthelene.
Umsebenzi lo uqalisile usekuqaliseni abantu baba hlungu kakhulu amanxeba akhona kudinga ukuthi lapha sinanzelele sihloniphe lokhu lakho silalele bona abantu abanxeba ukuthi kubuhlungu kangakanani kufutha ngaphi basitshele kube yibo wakhatha into yonke le phambilini.
Amalunga eNational Peace and Reconciliation Commission abekhona abeyisithupha okugoqela umgcini sihlalo wayo uMasole Nari omunye wamalunga ali commission uhozwe nguZulu esithi kamelanga abekhona ngoba engowesishoneni. Omunye wababone lifilimu ngumnumzana Khumbulani Mlawuzi yena osole ikhomishini yezokuxolelana le esithi akulalutho olukhanyayo engalwenza ngodaba lwegukurahundi.
Kodwa bengilesimlayezelo lo kupresident Mnangagwa ukuthi kakhangelisise le ikhomishini. Sicela ukuthi ama perpetrators of this genocide kungazi kwaba yibo abakhokhela le commission. Akakhethe i-commission enjengale ayikhethele abantu ababulewe mhla ka 1 August.
Phambilini kokubukiswa kwayo, amapholisa ake azama ukuvimba lifilimu kodwa yethulwa ngemva kokungenela kwe-commission le eyezokuxolelana. Ngalokho umnumzana Mbuso Fuzwayo owebhethu likaZulu uthi bayathokoza.
Kakhulu sibonga i-commission ye-NPRC ukuthi uhulumende sezama ukuvimba. Yaba yiye buza ukuthi kuvinjelwane. So incedise kakhulu ukuthi lo mkhosi walamhlanje uphumelele okuyikuthi sikhangelele ukuthi uma bekwanisa ukuthi laba bethi flex their muscle.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi Reverend Useni Sibanda uthi kumele ikhomishini le yeNPRC isebenze lenhlanganiso esezile sikhathi zisebenza ezigabeni.
Bona iNPRC abathuthuva kodwa into eqhakathekileyo ukuthi iNPRC yona iyoda isozikwanisa. Kumele ukuthi sisebenze labantu abavele bekhona esigabeni. Lenhlanganiso ezivele isebenza esigabeni iyokuphela indlela engasetshenziswa ngayo.
Abanye undebele akhuluma labo kule filimu bagoqela umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Tumiso Dabengwa, umqondisi wamafela trust umnumzana Zefania Nkomo, lowaye ngumqoqi wenhlelo wezipra umnumzana Mishek Velaphi. Inkosi yamandebele umnumzana Bulelani Khumalo ngomunye wababone le filimu izolo njalo ubikwa ecotshiwe ngudlu ukuba yinkosi. Umnumzana Ndebele uke wethula inye njalo ifilimu emayelana ngombhuqazo wegukurahundi eminyakeni esanda kwedlula elesihloko esithi Gukurahundi, A Moment of Madness. Abantu abafela kulumbhuqazwe becobodiswa ngamabutho kamgabe eMidlands leMatabeleland babiwa besedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje sixhume umqoqi walifilimu umnumzana Zenzele Ndebele sambuza ukuthi ubejongeni kahle kahle.
Injongo yami ukuthi khulume ngendawo yeground kodwa kube le solution ebakhona. Ngiyazi mhlawumbe kungaba nzima kakhulu ukuthi laba abakwenzayo behanjiswe kumbe court kumbe ejele njengoba kuyibo abaningi bakhona ababusayo. But ngibona ngani kukhona ongenziwa especially for abantu abalinyazwayo ngesikhathi seground abafelwayo. Kulabantu ababe laba abobaba kumbe amadoda kumbe umkabo whoever oyesesotheni wabulawa ngeleso sikhathi bayisivu sebenzi wabulawa abangatholanga amapentshe nabo. Bona ngani into engalungisiswa leyo lula nje ungazange kwaba le nkinga.
Abe komishini ekhangelane lokuxolelana i-National Peace and Reconciliation Commission ababone lifilimu ekwethulweni kwayo izolo bathene.
For the first time bathole information enye mhlawumbe abangakaze beyibone ukuthi into egugurawundi le nxa sikhuluma ngayo ayisiyo into yepolitics. Ngibona ngani bazasuka lapha behambe behlala phansi bezama ukuthi bethole indlela zokuxazulula indaba leyo. Ngibona ngani most of them were really moved about the issue and sebele deeper understanding ukuthi nxa sikhuluma egugurawundi sikhuluma ngani. Ngoba isikhathi into esinenxa abantu bekhuluma egugurawundi bacabanga ukuthi nje hhayi kwakuyimpi phakathi kwamashona lamaNdebele. But it's more complicated than that.
Okhulume lenhlangothi zonke kulifilimu, okhulume laba bengamadizidents wazokhuluma laba beku 5 brigade. Ababe ngamadizidents bona bathi
uzananza ukuthi kukhona undoda engikhulume laye laphana othiwa nguHilary waye ku-dissident lapha okhuluma ukuthi yena waba li-dissident ngoba wayehlukuluzwa. Ye, siyakwazi ukuthi bakhona futhi abanye abantu ababe ngama-dissident ababehlukumeza abantu. So ngibona ngani some of these issues ayisibo wonke umuntu waye li-dissident waye ngumuntu o-right. So labo bahlukuluza abantu kuningi okwenzakalayo. So wonke umuntu uya-explanation yokuthi indaba ayenza lokhu ayekwenza.
uMnumzana Zenzele Ndebele ngumqoqo wefilimu emayilana ngompuqazo weGugurawound ethulwe koBulawayo izolo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika eziphumelele kunhlangothi zempilo ezitshiyeneyo ziphiwe imivuzo inhlanganiso yeZimbabwe Achievers Awards izolo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMavela Simhlanga Nyahuye uphiwe umvuzo wokuba intatheli zindaba esebenze kuhle enkundleni zobulembu lonyaka. UMnumzana Philip Pamu uthole isicoco kuhlandla labosomabhizimusi, kwathi uMnumzana Chaka Ngwenya wathola isicoco kuhlandla labahlabeleli. Umbuthano lo ungenwe ngumeli weZimbabwe eMelika uMnumzana Amon Mutembwale, siphathamandla sebhanga leStewart Bank uMnumzana Lansi Mambondiyani. Singene kuhlandla labasakhulayo silo Mike Wobe weStudio 7.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike wabe. Lamhlanje sithinta indaba zebhizimusi njalo ezomnotho. Sixoxa loMnumzana Tafara Makaza, yena ongusakhulayo owasungula inkampani yona elenjongo eyokuthinta indaba zetransport, iZim Taxi. Masambeni kuye siyezwa okunenge. Makaza, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti, unjani?
Ngiyaphila mina, linjani khona ngapho eAmerica?
Hayi, thina siphilile. Makaza, awungitshele okunenge ngale nkampani yakho.
Alright, so iZim Taxi i-app ukuthi nga ufuna ukubiza i-taxi ulapha koBulawayo, uyaphomba ukudownloada i-app yethu ku-Google Play Store, then ungahamba ku-Google Play Store, then uzadownload i-app yethu, then nga usufuna ukubiza i-taxi uyaphomba ukubhala lapho osukela khona nalapho ofuka khona. Ungayenza njalo u-driver we-taxi uzabuya ezokudobha khona.
Njengoba i-data iyabiza imali enenge kwele Zimbabwe, nxa umuntu engelayo i-data, ithuba likhona nalo ukuthi angayithola i-taxi?
Ya, nga ungela data efonini yakho ungavula i-app yezani, uyabona lapho ungafonela khona i-customer support, then bayakuncedisa khonapho ukuthi usheshe bekubizele i-taxi yakho even ungela data.
Hayi, siyakuzwa bhuti. Okwamanje isimo somnotho asimangi kahle kwele Zimbabwe, eningi labantu abaphila bephetsheya bayesaba ukuyovula amankampani kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho. Awungitshele-ke ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuvula inkampani kwele Zimbabwe?
Mina ngakhulela khonapha koBulawayo, ngafunda eMpophoma, kodwa ngathi sengihamba e-America ngaqalisa ukufunda ngendlela i-technology esingayisebenzisa ukuthuthukisa izinto ezinjengamabhizimusi. So ngathi ngibuya lapha mina ngananzelela indubo ezisebantwini, ngase ngikhangela lami ukuthi emazweni njengase-America i-technology enjenge-Uber isiyitshintsha izinto ngendlela emangalisayo kakhulu. So ngathi ngibuya lapha ngabonsa ngcono lami ngiqalise ukuqalisa ibhizimusi lami la.
Udubo lokuswelakala kwemali kuyathinta na ibhizimusi lakho?
Yeah, so now ngela cash i-ATM yenza ukuthi ubhadale i-cash.
Right. Silokhu sikudaba lunye siqoxa ngesimo somnotho. Siyamuzwa uMongameli yamaSeno Mnangagwa eboda emazweni ehlabela le ngoma yakhe esithi Zimbabwe is open for business. Uyakhuthaza na ukuthi abontanga abaphile emazweni ukuthi bavule amankampani abo kwele Zimbabwe?
Yeah, ngiyabakhuthaza sibili ngoba khathesi vele ukuqalisa ibhizimusi akusahluphi. Amalanga amabili uyakwazi ukuthi ube le bhizimusi lakho li-register i-government. So khathesi ngibona ngani bayazama sibili ukuthi ukuvula iminyango ukuthi abantu beqalise amabhizimusi abo.
Abosomabhizimusi-ke labo abadabuka kwamanye amazwe, labo uyabakhuthaza na ukuthi bayenze into efanayo?
Mina ngiyabakhuthaza kakhulu ukuthi bekuye ngoba thina vele eZimbabwe siyaziwa ukuthi sifundile. Baningi abantu abavela eZimbabwe vele emazweni abayaziwayo ukuthi bona bayathuthukisa sibili ama-economies lapha abayabe khona. So ngithi bona kumele besinike ithuba nje lokuthi thina lathi sizame ukuqalisa, then besinike i-support.
Kule Zimbabwe kula mankampani amabili engilawo ulwazi ukuthi ayenze ibhizinisi efanayo ngenkampani yakho. Inkampani yokuqala ibizwa ngokuthi yiWindy, esibili yona ibizwa ngokuthi G Taxi. bese kubuya eyakho izimtaxi. Ukhona umehluko na phakathi kwalamankampani amathathu?
Yes, into yakuqala khonapho i-market. Ngathi ngiqalisa mina njengomuntu wakhulela kobulawayo, ngathi sengihamba la eHarare khathesi ngasembonthi kulapho GTX, kodwa mina ngizange ngize ngakho lapha kobulawayo. So mina abonthi angcono lami ngiqalise ukuba le taxi kobulawayo. Njalo thina i-FFS taxi ayiqedi i-data.
Hayi, Tafara, isikhathi yiso esesiphelile bhuti. Ngilethemba lokuthi abalaleli bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lathi kuhlelo.
Lami ngibonge.
Mthwakazi omuhle, limzwile umnumzana uTafara Makaza, nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Hizim Taxi. Abafisa ukumsekela umfana lo, hambani ebulenjini bokuzwile bazisa ekhasini labo ele Twitter, lizathola ulwazi oluthile @ZIMTAXI, yoni username yabo. Kwanele kwalamhla, masibane ngevikezayo, olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMikeobe, sengilishiya ke ngisithi libe ngevikele shukela. Bye bye.
Siyabonga Big Mike. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletsha helidala uGibbs Dube.
Sigcina amasiko wethu, owakusenziwe manje. Sigcina amasiko wethu.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokukhahlanyezwa kwabomama ezindlini. Lapha ke silo nkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Israel, nobaba uEzra Jesus Banda, umsakazi olodumo.
Ungabona umuntu esezefika esikhathini sokuthi ikakhulu omama. Ungabona umama esefike kuthini, usesithi noma ubaba emfaka isandla buyisele. Yazi before lo muntu umahlulele ukuthi ungumfazi onjani, ngumuntu onjani, akuhlale la ephansi ulalelisise indaba yakhe. Uzobona ukuthi ungahlala la ephansi umlalelisise kahle, uzobona ukuthi ezindlini lapha kukho lula babaduli.
Yes.
Obaba laba basakwazi ukuhlonipha omama.
Yes, yakuzwa kakhulu. Nansi indaba khonapho kitshisa.
Yes, into ekhona nxa esithi umabhebhe ngiyayizinto ayikhulumayo, kodwa nxa ubona ukuthi kakusayenzi, bakithi impilo iqakathekile, phuma uhambe. Ungabona into angakwakho zingabe kuthithi zifohlile usekhombile, phuma umtshiyane laye kuhle, ngoba kunisa gcina usejele kumbe usumbulele abantwana abasebenziselabani. So okuqakathekile edibe ukuthi-ke abenzesulake ngitshiloyo akusela lapho ombula iceba khona kuba bakazi umbe ekhuluma ukuthi hayi fahluphana nobani. Sothi njwana zisodwa khona ngalosule nhloni ebanganini ngendaba yepressure ye-social media lento zonke, hhayi angeke ngenzeswe ngumfazi usiyatshawa ubulale kulokuthi uchiye nje uzihambele.
Khona ungathiya uzihambele thisa kuyabe kuncede ngani, ngoba uyabo lokhu kukhumbula khona ngalo mtshato phela lokukhona lokumisiwe.
Kulomunye umuntu okwangifundisa-ke uprofesor wamangitshela wathi-ke nxa usehlukana lo muntu othandana naye ungacabangi izikhathi ezinhle kuphela esithi i-good times. Cabanga ububa benze bona, uyagcina ephilile enhliziyweni yakho kancane kancane ugcine ukhohlwe ngayo. Kodwa yikho ubona abafazane-ke lokho bebuyela endodeni lana kodwa isahlukumezwe abuse ibuyela endodeni, ngoba lokho icanga izikhathi ezimnandi ababelazo kudala. Wena cabanga isikhathi esibi okuhlukumeza okwenziweyo uzakhohlwa ngayo.
Mabhebhe, kunjalo?
Ngiyavumelana nalayo ubaba uSibanda lapho. Okunye mina omama ngibona ingathi kulungile lakho ukuthi sike sifunde ukuzimela esingathi thina financially, ngoba mangithi ngiyakhangela zonke lezi nkinga eziningi, uyazi umuntu angakuhlukumeza ma ukwazi ukuzimela wena wedwa, ukuthi noma ungathi usuthatha abantwana usufulathela, uyakwanisa ukuthi ubabhadalele i-school fees, uyakwanisa ukubhadala kumbe indawo yokuhlala lapho ungahlala khona labantwana, uyakwanisa ukuthi ubagqokise. Uzathola ukuthi esikhathini esiningi ungathi ukhangela ama-cases wona lawo omama abakwanisayo ukuphuma esikhathini esiningi emshadweni, yona le bahlukumezayo ngomama abazimeleyo financially. So kwesinye isikhathi kusuke kungaseyilothando kodwa sokuludubo ukuthi usucabanga ukuthi kambe ngizophuma labantwana bonaba bese ngibathini, siyahlala ngathi bayale bedleni ezikolweni-ke ngizoyenze njani. Kodwa omama I think kuyadingeka lathi ukuthi ke sifunde ukuzimela, angiphikisi iminwe kayilingani, abadala batsho njalo vele. Akutsho ukuthi ma omunye umama ekwanisa ukuthi yena asebenzele abantu bakhe kutsho ukuthi wonke umama uzokwanisa. Kodwa iqiniso yilelo ukuthi omama abaningi abahlukumezwayo behluleke lokuphuma emshadweni basuke bephoqelelwa yisimo semali.
Ye, kona mpi mali, ya hizu asibili, baba chisa, yunga zanu kia chupa. Kwa tu vale kona mpoke, ama fichani, baba, ezo chisa.
Ezo, tanda uti, ucho ubo mama, ega kulunga, ibaba sada bia nga maa victim, iskata zini, kwa chayu. Kala uzitande, mama, uzitande, wena wako nga tandi loo, baba, uwondu ya tanda unga nani. Ugo zina kumezu, uwono uti, hai, bageti, ayusimi ngedwa, enhle kumezwayo kodwa ngingaphila impilo enhle lakungawuthabekezela kakubekezelwa ungabona umuntu ekufake isandla flathela uvarelise ungafuna kusasebenza endlini kumbe ecansini alisazwani yonke indawo chiya uhambe uwezeke londoloza impilo yakho londoloza abantu bakho layelwana umuntu umlondoloza azihambele yethu
mabhebhe ciba khonapho
bodade wethu nabanye omama abangabe bengizala umuntu angavele aqale ukufaka nje isandla kanye ngeke wama omama fundani ukuthi ungabona evele eqala ukufaka isandla wose uqalise khona lapho ukuthi uplane impilo ukuthi wenza kanjani ngoba ngeke ame yili qiniswe likhona abanenge abaqala baqala ngempama uqala ukuthi uhwa ngempama ubekezele kasani yibo bona laba abantu abaqinise ukuvulala ekugcineni
lo ke ngonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe isizalwane seZimbabwe esihlala kule Israel Benkuluma njalo lo baba uEzra Chisa Sibanda eliyamazi bile umsakazo lodumo. Baba Sibanda ngiyabonga kakhulu.
Ngibongela kakhulu Dube.
Ye, mabhebhe ngibongela kakhulu ngadina kusasa mama.
Ngiyabonga lami Dube baba.
Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilane.
Owangusenziwe manje. Ligcina masiko wethu.
Sile tembali lukholisile uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
liviki mfuna sikhangele indaba eqhakathekileyo indaba yokuxolelana indaba yokuthi kuyamele kwenziweni ukwenzela ukuthi umuntu asuse umthwalo wokonelwa ngumuntu. Ngibala kuMateyu ichapter ingeka 5, ngibala ngisukela kuverse eka 43. UJesu lapho yakhuluma uthi yena, lezwa ukuthi kuthiwa thanda umakhelwane wakho kodwa uzonde isitha sakho. Kodwa mina ngithi kini, thanda izitha zakho, babusise labo abakuthukayo, benzele kuhle labo abakuzondayo. Bathandazele labo abakusebenzisa kakubi njalo lalabo abakuhlukuluzayo ukwenzela ukuthi lina libe ngabantwana bakababa wena osezulwini ngoba yena wenza izulu lelanga libe phezu kwalabo ababi lalabo abahle ngakholwa abantu abaningi nxa sikhangele indlela esicabanga ngayo emhlabeni ukuba nxa umuntu ekonele kumele ukuthi uthole indlela yokubuyisela ububi lobu abenzileyo kuwe indlela esakhuliswa sicabanga ngayo indlela njalo umhlaba ocabanga ngayo kodwa lapha sihlangana lo Jesu esijengisa enye indlela indlela yokuthi esingaphila ngayo indlela esingaphila ngayo ibe ngumfanekiso okaNkulunkulu siyakwazi ukuba uNkulunkulu thina usibizela ukuba sibe ngabantu bakhe ngakho uJesu lapho yakhuluma uthi njengoba lena lizisho ukuthi lingabantwana bakaNkulunkulu lapha emhlabeni kumele ukuthi indlela elenza ngayo izenzo zenu leliphila ngayo ibe ngumfanekiso owezulu ibe ngumfanekiso ukuthi uNkulunkulu ubamba kanjani izinto eziyabe sinjalo ngakho ngathi into ehlukuluza abantu abanengi yikonelwa ngomunye umuntu nxa omunye umuntu ekuphambanisile kumbe ngendlela akhulume ngayo kumbe enze olunye ulutho olubi. Siyakwazi ukuthi lokhu kungasukela entweni encane enjengokuthi umuntu uthethe olunye ulutho lwakho wayekela ukulubisela. Kungasuka ezintweni ezincane ezinjengokuthi umuntu engabe ekhulume ibala elikukhubileyo kakhulu engananzeleli kumbe enanzeleli. Leyo nto ingakwenza ukuba uzonde uthukuthele kube ngokunye. Kodwa-ke ingaba yinto enkulu kakhulu engafana nalokuthi umuntu lo angabulala isihlobo sakho, umuntu lo angafika agamule ubabakho, umuntu lo angaba ngumuntu obambe umuntu omaziyo ngenkani. Engabe kumbe embambe wamthathela imali, engabe kumbe embambe wamusa emacansini okwenkani, umuntu lo engavumi, esikuthi ngesilungu yi-rap. Ngakho-ke umuntu onjalo umxolela kanjani? Kodwa siyathola lapha ezwini likaNkulunkulu ukuba uJesu usinika umlayo, uJesu usinika indlela ekaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi abalaleli bananzelele ukuthi nxa ungaxolelanga omunye umuntu, uyathatha umthwalo osindayo ube phezu kwenhliziyo yakho, ube phezu kwamahlombe akho. Lumthwalo uzawuthwala ke impilo yakho yonke. Engxenye ukhona enhliziyweni yakho ubulokhu uzondela umkakho, uzondela abantu abakho, engxenye uzondela umakhelwane. Namhlanje bengifuna ubakhulule enhliziyweni yakho, ukhulume ngomlomo wakho ukuthi ngiyabaxolela. Khonokhu kukwenza kuphela kuza kukhulula, kuzaletha ukuthula phakathi kwempilo yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeleni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olomthwalo wokuzonda, olomthwalo wokuthi kakwanisi ukuxolela abanye, ukuba wena ngomoya wakho oyingcwele bathinte bethole indlela yokuxolelana, bexolelane labantwana, izimuli ade zisilwe, abantu bengasakhulumisani okweminyaka eminingi. Siyathandaza uba Nkulunkulu kube nendlela yokuthi bakhulumisane kusukele kuzwini izwi lakho, ngoba izwi lakho lelamandla, izwi lakho liyaguqula. Egama likaJesu siyathandaza.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisifanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi. Abasekeli beDynamos bawisa izimathonsi phezu kweqembu labo elilakho ukugonyolwa kuPremier Soccer League lonyaka ngemva kokubhaxabulwa yiFC Platinum nge 2-0 izolo. Zimbi ndaba mpela kuDynamos. Impumela yemidlalo ebikhona lamhlanje imi kanje. Bulawayo Chiefs 1, Nekrut 1, Cape United 0, Highlanders 0, Chapungu 1, Shabani Mine 0, Herentals 2, Motare City 1.
Abantwana bavandile mama. Oyizina la. Abantwana bavandile mama. Uyibona abantwana abanane bakaNkulunkulu. Uyibona abantwana abanane. Bahlale tempelini mama, bahlale tempelini uyizole izingane zikaNkulunkulu, bahlale tempelini usiyababona abantwana bangana, bahlale tempelini bo, bahlale tempelini uyiba abantwana mama, house abantwana mama, bahlale tempelini uyibo ba abantwana. Abashana tembeleni usizi 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 tina asina usizi emhlabeni ulele mama usizi tina asina usizi madodzi basiyeluswa yenza tina asina mntwana kaNkulunkulu madodzi.
Amambazo amnyama egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethi singabantwana abancane. kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo inkulu ngowenu untungamili inkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.